amafutha la ablendwe ngeathanol sibesa wasebenzisa ngesikhathi laphana amafutha engani ayashilela eZimbabwe asonto entsha kodwa ke ungakhohlwa ukuthi sikwasebenzisa nje ngenxa yokuthi lokusilela amafutha kanti amafutha kawasileli okwenzakeleyo ke ukuthi ke ungakhangela bakhona labo abakuhulumende abasuke babambana lomnumzana yena lo ohambo wakho kha leyo plant emanikareni ngenxa yemasungo bekesenzela ukuthi benze imali i-85 ngamafutha angajayelekanga elizweni kunzima ukuthi abantu baphonge ukuqala ukwenza ukuthi basebenzise amafutha abangajayelanga bengazi bengajelwanga ngawo ukuthi alungele njalo alungele njani ukuthi ahambise izimoto kungani labo abafuqa lowo mthetho ukuthi kube ngumthetho ukuthi kusetshenziswe amafutha bafuna ukuthi i-branding yangkhona yenzakale ke kuma-filling station bonani bangayenza yenzekele ngaleyo ndlela izaba lohlupho ngoba sokuya ngokuthi umuntu lo owu-filling station uzimisele okunganani ukuthi akwenze lokho ukublenda omunye mhlawumbe ulolwazi olunganani ukuthi akwenze ukublenda maye ngalalwazi kumbe engazimiselanga kungaba lohlupho-ke ikakhulu ezimoteni zabantu ngoba abantu bazabaleyo ndlela ezithiyeleyo kodwa nxa bengakwenza okokublenda bablendele khonale kubuye sokuyi-iten bonani ngakulahlupho ngoba vele akhona amagaraji
siyabonga ingqobe isikuye mnumzana Ncube
ngikhangele ngelihlo lokuthi sikathi kuvele kugondela kanti kuza blendwa le-ethanol leyo ivela ngayo uzananzelela ukuthi ilinywa kwele Zimbabwe njalo nxa yokuyithi uyilima ngalokho kuthiwa yi-large scale farming uqhathe abantu bezimbabwe futhisithi wena emafutheni la esiwathenga kwamanye amazwe sisebenzisa imali kasehliselini bijana lokho kuthiwa yi-import bill ngokuthi sisebenzise i-product evela eZimbabwe ngekhampani eqhatha abantu beZimbabwe sizaseva i-foreign currency u-import bill ngenxa yokwenza njalo kunika futhi amathuba kumanye amabhizimusi nxa ukuthi kumuve phambili nxa kule ndoda ehlakaniphileyo elobuchopho ikhangele ukuthi ivule ifactory yokublenda eZimbabwe ezaqhatha abantu beZimbabwe ezakhipha imithelo iyisa elizweni leZimbabwe ezakontributha ukuthi kukhule umnotho weZimbabwe osokuqakathekileyo yikuthi amafutha lawa ablendiweyo alungele yini izimoto zeZimbabwe laba bathi bangama-expect beku-explaina bejingiswa lakuma-TV ngemtshina bathi hhayi alungile njalo ubhebhe wokufake kwacaca ukuthi akuqali ngesikhathi sama-sanction i-Rhodesian government yaqalisa ukumixa so that i-reduce ukudependa kwaku-import bill ivela kusugar cane elinywayo kathi kanti yi-green fuel lapho esikhangele khona sikhuluma ngokuthi ila kusasa lethu ukuthi siqede okuningi we need to go green yiyo phele i-green fuel leyo yiluhlaza lolo esilufunayo lokucakileyo ngalungalungelanga kuyini okungenziwa ezimoteni ukuthi loyo fuel ehlanganisiweyo ilungele izimoto
inkundla singeyakho mnumzana bhebhe
zabona nxa usenza ibhizinisi enjengaliyana kulento eziningi okufanele ukuthi uzikhangele ezicakathekileyo ezinokuthi kathi sikhuluma kunjenje e-T-Rex eyiphovalile triangle ukusebenza kungani kwehlisiwe kumbe kumisiwe ngenxa yokuthi amanzi e-Lake Mtiriki kawasekho so anto bona into enjenge-ethanol blending leyi iyahlupha ngoba sokufanele ukuthi kuqala ungakakuthi kube ngumthetho uqale ube wazi ukuthi amanzi angikhona okuthi utheleleyo sugar cane azaba khona angasoze aphele njengalawa asephelile awe-T-Rex le-triangle mina ngwami amboni ukuthi kuyadingeka ukuthi kube lo mthetho ngoba okwamanzi lezulu likankulunkulu ayisikho esingathi na singahle sikwenze kube ngumthetho ukuthi by force abantu babasebenzisa ifuel eblendiweyo i-sugar cane phela iqakathekile ukuthi nxa kuwukuthi akube yi-by-product i-ethanol ibe yi-by-product yokuthi kuyaphuma amanye products azathengiswa.
Siyabonga ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Ncube.
I-10 sengike ngayisebenzisa nxa amanzi eshoda eThireni ezinye iy'ngcwethi zokulima zithi zona ngokufaneleyo imhlabathi lama-temperature ebhinga angavumela ukuthi kube khona ama-estate aweshuga khona ngale from a business point of view yithuba-ke lokuthi abanye bakhangele ama-opportunities okuthi bayelima i-sugar cane so that isetshenziswe ku-blending ebhinga yimi njengomuntu wematinoti umuntu bazabenefitha abantu bakithi njalo amanzi awebhinga avelakuningi bavela kuzambezi uzambezi ngacitshe amanzi alahleka esiyelande kungaba yilithuba labantu bakithi ukuthi ba-empowe ngengalandelela kancane laba abazingcitshi kweza kulungiswa kwezimota lokuhamba kwezimota bechasisa ukuthi hathi akulahlupho ngitsho emoteni ngokusebenzisa i-ethanol. So kimi ngithiye zombuthazo eceleni ngikukhangele from a purely business point of view, I think is a fair idea.